indaba kaMnumzana Mathuthu isese yinsindaba phendulo ngoba okusikhathazayo ukuthi sazi ukuthi labo amadoda lawa afika emzini wakhe emdinga ngolwesihlanu babe ngobani. Njalo sesibonile ukuthi amapholisa asetshile wona ukuthi hhayi akazange afike emdinga. Ngakho-ke sesifake i-report ye-impersonation. Kunabantu abafike bazenza amapholisa bedinga uMdudu. Okusenza sithathe inyathelo lemelo-ke lokuthi okukhohlwayo kungaba lihloka, isihlahla kasikhohlwa. Kuyena leyana imbuzi lo otawanti amtsheyiwa owathathwa futhi ngabantu nje ngendlela ezingazwakaliyo, bamshaya ngendlela esabekayo. Sazomdampe kusuke abantu namhla amapholisa ukuthi ukufeya kwayo icala lelo sokufike ngadansi kwakwazi. Ngakho-ke sesithethe inyathelo lokuthi hhayi, njengoba wonke umuntu eprotekta ngomthetho eZimbabwe, sizacela ukuthi amapholisa akutreye futhi lonele isenzakalo esesenzakele esokuthi kulabantu abafikileyo bengu-7 number bemdinga.
Manje abantu bakhona ngabantu abayazakalayo yini ukuthi bengabonakala lingabakwazi ukuthi yibo ababefikile?
Abazukulu bakaMdudu bathi bona kulomunye othe unyanete lo lipholisa lelo and order omnawayo ngiyamazi. So ngake tsho njalo, well u-expect ukuthi njengoba amapholisa sithi unyanete azange afike, then sokuyavuza kuqalele khonapho ngoba I'm looking at this end ukuthi so amapholisa ngathi kwenzakale isenzo esinjengalesiyana esikatawanda, bahlale phansi bagoqe izandla kule allegation yokuthi hhayi kulomunye wenu lapho ukuthi ufike senze into enje and then mina nithi umuntu lowo asikwazi ukuthi besenza khonoku. Surely ngabe yibo abagijima phambili besiyathatha ama-statement kuyenaleyana imoto ukuthi bazwisise ukuthi kade kuyini okwenzakalayo. Yikho-ke hhayi nasesithethe inyathelo lokuthi hhayi bona sibalande njengoba bona bengathathi inyathelo. I thought ukuthi by Saturday Sunday they would have done that.
Manje lithatha nyathelo bani ukuze uMathuthu ezwe ukuthi uvikelekile, akula bantu abazabuya bamphuthume phakathi kobusuku?
Kusesemnyama ebusweni bendawo ngoba khathesi singakwaziyo ukuthi bonaba kuyibo abakuze bamvikele njengoba bengani yibo futhi abangazwakaliyo ukuthi kati bakubamba njani okuinto kwangkhona. Naye is worry ukuthi surely who is supposed to guard the guard ngoba khathesi into angani yamethusa ukuthi hambi ilighting ingatshaya kabili kumuti yona leyo kungekho okudingwayo ukuthi kati yini okwenzakalayo ngoba utawanda sambona esetshayiwe sesabika ethethwe kanyamalala. Nanamhla ama-investigations lawo kawacatshe ukuthi kwenzakalayo. Khathesi sesithola futhi ukuthi sokungani kula yona leyo nto engani funa ukuhamba ngendlela yanaleyo and uMathuthu is worried. Sibhalele amapholisa incwadi ukuthi nxabe ukuthi bayamfuna will make arrangements sesihambise njani sizwe ukuthi bayamfuna yini.